siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 31 kuMbimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu ukuthi ku-agenti kutshengisela sibili ukuthi ojaji bayabona sibili ukuthi ku-agenti ende kumele kuye emthethwandaba ngokuphangisa. Kodwa njengebandla thina siyakwazi ukuthi amajaji eZimbabwe kakuyehlukananga nje ujaji leZANU-PF Polybro member.
Idale le laphezulu ele Constitutional Court linquma ukuthi udaba olwakhwezwa ngamalunga edale leParliament asuka kubandla le MDCT esiyabumba ele MDC renewal olokuxotshwa kwabo kuleli dale kufanele luhluzwe ngesiphangiphangi.
So sibona ngani ukutshengisela kwethu kube kuvele kuphumelela iminyaka yonke nje edlulileyo.
Umanyana wenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi oZCTU uthi uzaqhubekela phambili ngohlelo lokutshengisela phezu kokonakala komnotho welizwe mhla ka-10 ngenyanga ezayo.
Amapolisa athi ukudlwengulwa kwabantwana ludaba olulokhu luhlupha elizweni njalo athi isigaba seMashonaland West yiso esikhokhelayo kuzehlakalo lezi.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale laphezulu ele Constitutional Court lamuhla linqome ukuthi udaba olwakhwezwa ngamalunga edale leParliament alichumilane asuka kubandla le MDCT esiyabomba ele MDC Renewal Team olokuxotshwa kwabo kuleli dale kufanele luhluzwe ngesiphangiphangi umthethwandaba njengoba uMongameli Mgabe sebekile ilanga lokukhetha abazathatha izihlalo zabaxotshiweyo kuleli dale. Esethula lesi sinqomo umahloli uJustice Godfrey Chidiya usiku uthe udaba lolu luzahluzwa mhla ka-14 ngenyanga ezayo ngaphambilini kokuhlala kwe-nomination court mhla ka-16 ngenyanga efanayo. Ukhetho lona lukhangelelwe ukuqhutshwa ziku-10 kuNhlangula. Asizweni ukuthi ibandla le-MDC Renewal Team lemukela njani lesi sinqumo kungxoxo esiqhubele siphatha amandla saleli bandla uMnumzana Albert Mhlanga.
Lokhu ukuthi ku-agenti kutshengisela sibili ukuthi ojaji bayabona sibili ukuthi ku-agenti ende kumele kuye emthethwandaba ngokuphangisa. Kodwa njengebandla thina siyakwazi ukuthi amajaji eZimbabwe kakuyehlukananga nje ujaji leZANU-PF Polybro member ngoba njengoba phela bapointwa nguPresident Mugabe onguye okhokhela iZANU-PF. Yikho ke njalo futhi lekukubakhetheni kwakamajaji kuzananzeleli ukuthi kufanele kube ngujaji okwanisa ukutshaya islogani. Nxa engatshaya islogani engavumelani nomgabe kakwandanga ukuthi awuthole umsebenzi. Yikho ke le ikhesi sikuthi yiyo kuthiwa yi-test case ezatshengisela umhlaba sibili ukuthi ujaji ngujaji iZANU-PF iZANU-PF. Yikho ke hhayi mina ngokwami abanye abafowethu asilathemba eliya ngaphi ngamajaji kodwa njengokuthi siyabe silandela nje umthetho njengabantu abazimisileyo njalo sathi kusukisela nge-2000 ukuthi eZimbabwe akulamthetho njalo kawulandelwa. Khona siza kubona ke mhla ka-14 ukuthi hhayi lokho esasikucabangela kumbe yikho kumbe kayisikho.
Ibandlaleni lithi labo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo bengancintisa bezimele.
Kuliqiniso njalo ngoba kulabantu abantu ungananzelela ukuthi thina siyi-leadership siyibukhokheli be-MDC sibalutshwane kulabantu beZimbabwe. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi thina sesihambele phambili abantu beZimbabwe sathi kasincintisi bona abantu beZimbabwe bengakuzwisisi ukuthi why singancintisi. Yikho-ke abantu bethu balelungile ukuyancintisa bengama-independent. Nathi abangama-independent nxa kuthe kwaba laleyo by-election hhayi sizimisele ngawo wonke amandla sibili ngawo konke esingakwenzi kuba supporta siyi-independent kodwa siyiphathi hhayi kasincintisi kulolu khetho olwamadlwane. Sizancintisa ukhetho sibili olupheleleyo hhathi ukudlala lokhu kwamadlwane udlale ibhola lamagcwele amaphepha njengabafana bemakhaya bakhululekile ngoba siyiphathi yokukhululeka asiyophathi yokuncindezela abantu. Yikho-ke nje ubona bonke ama-leaders ethu lapha eZimbabwe nxa umuntu engabaphikisa basuka bethwala induku lemkhonto ukuthi lowo muntu bambulale engabi khona emhlabeni. Anybody oba lo mbono otshiyene lo muntu okuthiwa ngu-president kufanele umuntu abanje umphimbo akhinywe. Yikho nje ubona lati nje lo Morgan Tsvangirai nje sibamba nimphimbo naye usephuye wafanana nje nomgaba ukuthi wonke umuntu omphikisayo kumele impilo angabi layo lapha eZimbabwe.
Lo mnumzana Albert Mhlanga isiphatha amandla sebandla leMTC Renewal Team ebekhuluma icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo umthethwa ndaba ukhangelelwe njalo okunquma kusasa kudaba lwabebe isiphatha amandla sebandla leZanu PF. Mnumzana Titmas Mutasa lo mnumzana Themba Mliswa labo abaphikisa ukuxotshwa kwabo edalela eParliamente.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi oZCTU uthi uzaqhubekela phambili ngohlelo lokutshengisela phezu kokonakala komnotho elizwe mhlaka 12 wenyanga ezayo lanxa kulomkhankaso wokungcolisa lolu hlelo. Unobhala jikelele walinhlanganiso omnumzana Jafet Moyo utshele iStudio 7 ukuthi lanxa amapholisa akobulawayo engabaphanga mvumo bazaqhubekela phambili ngokutshengisela khona lekobulawayo laselizweni lonke jikelele.
Kusimangalisi ke ukuthi ke sibone emaphepheni abanjengabo Herald sokule ntshantshu ezikhuluma ngalindlela abathi ngama-analyst ke laba ama-expect labo bani hayi sivele sikujwayele esikhathini esidlulileyo sasivele sihlangana lakho nxa sisenza izinto ezinjengazenezi sibona uHerald ebhala abufunayo.
Manje libona ungani kuzaphumelela yini njengoba siyabona iminyaka edluleyo oStairway bebengani abasasebenzi abantu bengalandeli?
Abantu kade bephuma, abantu abasoze bephume ngendlela eyabantu bayikhangele. Kodwa abantu kade bevele bephuma esikhathini esidlulileyo. Sigcine nge-demonstration yemali, sidemonstrathela ukuthi sithole imali yethu emabhenki. Ama-members ethu achaywa ngamapholisa. Kodwa i-petition yethu sabona ilandelwa ngemva kwenyanga ezimbili. Sabona okunye sasikufakile phambili ukuthi abantu benikwe imali nge-foreign currency. So kuyikho okwenzakalayo. So sibona ngani ukutshengisela kwethu kube kuvele kuphumelela iminyaka yonke nje edlulileyo.
Abanye bathi kungani kulokudonselana leMDC ukuthi ngobani abazakhokhela ukutshengisela lokhu. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani la?
Hayi, ukuthi ibandla leMDC lalo lilohlelo olufananayo mina ngikubala emaphepheni lami. Thina besisenza okwethu okukhangelane le-labor.
Liphiwe na imvumo ngamapholisa?
Besingakaze sithole impendulo kuzo zonke izindawo ngaphandle kokobulawayo. Abathe khona abala bantu abangabuya ngalelo langa baleminye imisebenzi. Njalo kwakhona abakudobhileyo nje okungathiwa khona uhlelo lwethu luzangenelwa ngabanye abantu abaphikisana lohulumende. Hayi, sibone ngathiwa khona abacatha ngomunwe.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet Wireless ithi imizamo kahulumende eyokuthi isebenzelane lamanye amabhizimusi aqhuba imisebenzi efanayo eZimbabwe isebenzisa imitshina yayo ikhanya indlela yokufuna ukuyihluthunela imitshina leyi ngendlela engekho emthethweni. Sikhangela indlela le mizamo ebuya ngayo. Intathe zindaba yithu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Embikweni yayo kumaphepha ndaba iConnectivity kayali ukusebenzelana lamanye amankampani ayabe lemichina yawo ezwayo elizweni engangena kuzivumelwano eziphathisa ukuthuthukiswa kwebhizinisi kumacelo mabili athi ukutshelwa okwenza nguhulumende. Umnumzana Nathi Mayazayo wenhlanganiso yezakhamuzi zetshitungiza uthi uhulumende ubemele azise ukusebenzelana okunje engakanikezi amabhizinisi abona ngokuhanjiswa kwembiko amalayisensi awo.
UEconnect ufake imali eningi ukulungisa infrastructure yakhe lapho iyatholakala indawo zonke zelizwe. Amanye lawa ama-companies awalayo infrastructure lapho ekhona ayisebenzi kakuhle, sometimes inethiwekhi ayitholakali. So kutsho ukuthi lapha uhulumende uzama ukuthi uqelibezele i-Econnect ukuthi ikampani yakhe inethiwekhi layo izuze i-wide coverage.
I-Econnect embikweni yayo ithi noma yangena emsebenzini wabomakhalekhukhwini ngemva kokuba amanye amankampani abalisa iTelecel leNet1 evele esesebenza yasebenza kanzima yadinga imali endaweni ezijeneyo ezigoqela i-Stock Exchange eZimbabwe lakumali zamapenshini ezibalisa i-NASA le-Old Mutual yokuthenga imitshina yezitishi zabomakhalekhukhwini ezinengi esezifika-ke kwisimo sokungamachumi athoba mnembili ekhulwini 80% yezitishi zonke elizweni le Zimbabwe ukuthi ukuyisebenzisa ngendlela engayisiyo kuzaphazamisa abantu abanje abakuma pension lamanye ama shareholder akhona khona kungadingakali. Uzaya uthi okudingakalayo ukuba ibhizimusi ngalinye lizenzele okwamanje njalo nxa uhulumende efuna inguquko alungisise lolu daba kakutsha.
Lapho kubusiness iConnect yawesiwele phansi ngoba iConnect ikubusiness amanye amacompanies lawa kubusiness. So ibusiness kufuze yenziwe njengebusiness. Uhulumende yena nguye ufenze eyenza amasevisi ayenzele umuntu wonke. Isikampani mayizimele yodwa uhulumende yena makayenzi ukuthi kube lo mthetho ozakhangelwa ngamacompanies wona lawa ukuthi sesiyaphambili. Kuyina abangakwenza ukuthi besebenzise ama-infrastructure laweni abangelawo amanye amakhampani.
I-Econnect Wireless ithi amanye amabhizimusi la kalayo imitshina eyifunayo lezitishi okutsho ukuba ukusebenzelana okuzaba khona kuyabe kuyiwo athola usizo yona ingatholi lutho kiwo. Ithi sikhuluma nje yona yiyo yodwa kumankampani abomakhalekhukhwini esibhadale imali yelayisensi yokusebenza efika ku-$137.5 million amanye engabhadalanga ngitsho le ndibilitshi. Mphathintambo wezemisebenzi yokukhulumisana ngemitshina yangalezi nsuku umnumzana Superman Ndwanzira uphume ekhuluma ezindabeni izolo ukuba nxa i-Econnect ingafuni ukusebenzisa imitshina yayo labanye kumele isuse yonke imitshina engabe ilayo endaweni ezifana lezindlu zikahulumende lendawo ezingaphansi kukahulumende. Ethi i-Econnect yayifanele ifike emahofisini akhe yethule isikhalazo sayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga Ntambe. Umkamuye wake waba ngumongameli wakuqala onsundu kwele South Africa umnumzana Nelson Mandela unkosikazi Graca Machel ube seZimbabwe ukuza phawula okusemthethweni inhlanganiso yabo somabhizimusi besifazane ezwekazi le-Africa e-Network of African Business Women. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Machel ukhuthaza besifazane bakuleli ukuba baphatheke ngokugcweleyo kundaba zokuthuthukiswa kwezomnotho baqhube imisebenzi ezabathuthukisa kumabhizimusi ehlukeneyo. Unkosikazi Machel uveze ukuba into eyenza besifazane njengaye bangaze baphumelela kikho konke abakwenzayo kungenxa yokungamanyani lokusekelana. Kudinga ukuba besifazane bakhulume ngalizwi linye, kutsho unkosikazi Machel othi ngoba nxa ungekho umanyano kudonselanwa kusethulwa imibono ehlukeneyo kubaphathintambo ngenhlangothi ezehlukeneyo kwenza uhulumende adideke ingqondo ngokuthi anganceda njani intuthuko yabesifazane. Umgcini sihlalo we-NABW eZimbabwe unkosikazi Hazel Chinake utshele intatheli izindaba kuba abesifazane bephatha umsebenzi omkhulu ekuthuthukiseni inotho yamazwe awezwekazi le-Afrika. Iningi labesifazane bahlangana lobunzima ngesikhathi befuna usizo lwezikwelede emabhanga ngoba bengela abangakunikeza njengesibambiso bemele bathole imvumo yokwenza lokho kubomkabo. Abe-NABW Zimbabwe baphakathi kokukhulumisana labamabhanga kanye labamankampani azimeleyo ukudinga indlela ezingaphathisa ukuqeda indubo osomabhizimusi besifazane ababhekane lazo kunhlangothi ezehlukeneyo zomnotho okubalisa ezokulima ukwenjiwa kwamatshe aligugu ezokwakha ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye lakwezokulungiswa kwempahla inhlanganiso ye-NABW esungulwe ngomnyaka ka-2011 ibunjwa zingatsha ezilichumi zemazweni angempumalanga langezansi kwezwekazi le-Afrika njalo ijonge ukuthuthukisa abesifazane ezwekazi lonke labensundu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha sikhangela ukudlengulwa kwabantwana ngabantu abayizihlobo kumbe ababaziyo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Muhammadu Buhari usekhethwe ukuba ngumongameli wakwele Nigeria ngemva kokunqoba obekhona engumongameli umnumzana Goodluck Jonathan osevumile sikhuluma nje ukuthi usenqotshiwe. UJonathan ubikwa esemthintile ngocingo omunye wakhe uBuhari emtshayela ihlombe.
Inkulumo zele Iran lamazwe athuthukileyo ayisithupha eziphathelane lokulungiswa kwezikhali zele Iran ze-nuclear zibikwa sezithembisa ukuthi zingaphethwa ngokuphangisa njengoba kulokuvumelana kokuningi okudonselwana kwezinlutshwana.
Amapolisa athi kudlwengulwa kwabantwana ludaba olulokhe luhlupha elizweni njalo athi isigaba seMashonaland West yiso esikhokhelayo ukuze ihlakalo lezi. Abantwana abadlwengulwayo esigabeni lesi ngenyanga edluleyo babikwa bengamachumi amathathu lambili. Nyakenye ngenyanga efanayo kudlwengulwe abangamachumi amathathu lantathu. Elizweni lonke inyakenye kudlwengulwe abantwana abazinkulungwane ezedlula izintathu lamakhulu amathathu i-3368. Abalwela amalungelo abantwana lamapholisa bathi abadala lawa macala esikhathini esiningi izihlobo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Tholakele Ndlovu osebenza lenhlanganiso yePlan International.
Yekuliqiniso ukuthi abantwana baqhubeka bedlwangula nxa sikhangela ukuthi inani labantwana abadlwengulwayo liye lithi likhuphuka.
Kuyini umuntu kumbe umzali abemele akwenze nxa senanzelele ukubana umntwana wakhe wehlelwe lihlazo elinje?
EZimbabwe sinogwalo okuthiwa yi-protocol on the multisectoral management of sexual abuse and violence in Zimbabwe. Ugwalo lolu luyasiza ukuthi yiluphi indlela okumele ilandele nxa umntwana esethe wadlengula. Esikhathini esiningi sikhuthaza ukuthi umntwana kumele ahle kuqale ukuthi ayofika kwabezempilakahle ngenxa yani. Ngoba nxa umntwana engahle ahambe kwabezempilakahle kuyanceda ukuthi ngesikhathi saleso se-72 hours amahola ngu-72 hours nxa engathola ukwelashwa okunceda ukuthi avikele ukuthelela umkhuhlane we-HIV eminye imikhuhlane yasemacansini ngisho lokuzithwala. Lokhu kwenzakala nxa umntwana ehambe ngu-72 hours. Nxa sokudlula i-72 hours leziyana esikhathini esiningi kuyabe kungasafiki. Ikanti-ke wona umthetho weZimbabwe uthi nxa kungumntwana kusitsho ukuthi umuntu oleminyaka engaphansi kweminyaka engu-18 kuyimfanelo ukuthi leyo ndaba kumele ibikwe emapholiseni. Nxa isibikwe emapholiseni laphana sebezayithi kuyikhangekhangela bese beyidlulisele ecourt ngase bethole ubufakazi bekunye okudingakalayo esingathi i-investigation sohambise ecourt. Ngaleso sikhathi ngakho umntwana futhi uyabelukhe ethola usizo lwelalesi ukuthi ngesikhiwa i-counselling. I-counselling leyi inceda ukuthi umntwana azekwazi ukuthi nxa isesiyangena laphana ecourt yini ekhangelele kuye kumbe yini yena ekhangeleleyo ecourt nokuthi ngemva kwecourt lapho asithi mbe umuntu ongulemdlengileyo esebotshiwe kumbe engabotshwanga usencediswa futhi ukuthi emuyeli isinqumo secourt ukuthi icourt isitheni. Lapha ungakhangela sele singasebenzile umntwana kuphila sele sisebenza ngisho labazali bomntwana lalabo abamkhangeleyo ngitsho nalapho i-community avela khona.
Lo ke ngunkosikazi tholakele Ndlovu osebenza lenhlanganiso yePlan International obekhuluma icingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ekovulawayo. Ukonakala komnotho welizwe sekudale udubo kuzulu jikelele kodwa kwabagogekileyo bathi lolu dubo liphindwe kabili. Abanye babo abazama ukusungula amabhizimusi bathi kunzima kakhulu ngoba amabhanga lenhlanganiso eziphathisa abafuna ukusungula amabhizimusi kabafuni ukubaphathisa. Sixoxe lolwela ilungelo labagogekileyo umnumzana Khudzai Shaba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Abaningi abasebenzi endimisebenzi yangkhona kathesi iyabuhlupha, akuna msebenzi, abantu baxotshe umsebenzi so on, akuna mali, yathi kuthiwa akuna liquidity labo. So feedback le kathesi lapha because akulinywanga kuhle, kukhanya ukuthi izulu alinanga kuhle lapha. So kuzawu le midlalo emikhulu kuzawuthi ukuthi eminye imisebenzi izaswelakala futhi kuza abantu bazaphuma imisebenzi and so on. So kukhanya ukuthi angiboni umumo lowu uhamba kuhle ebantwini bonke jikelele, kodwa ke abantu abagogekile bakusimo esingalikwanga into yokuthi vele abanamali, abanabantu okuba abana uhulumende kawakhangeli and so on. So kuzahlupha kakhulu ukuhamba kwesikhathi.
Nxa sikhangele siyasibone abanye abagogekileyo bengena kwezamabhizimusi, singathini nxa sikhangele umumo amathuba abo ami njani okwakathi?
Amathuba amkhona ukuthi angithengisele ukuthi kathesi azaba ezamalutshwane kakhulu kazi especially ukuthi khona kukhanya ukuthi nxa ukhona umuhlupha abantu bonke nje, kukhanya ukuthi abantu abagogekileyo maya-affectwa kakhulu ngakho. Yondaba yokuthi vele hhayi akuna muntu ongabanika usizo olokuthi beqalise ama-business abo kumbe ama-projects abo. Kutho ukuthi ke ngendaba yokuthi kathesi akuna mali lapha, yibo abantu nxa sikhuluma ngesikhiwa aba-hardest hit okwakathesi. Kutho ukuthi ke angiboni njenganikula abantu abagogekileyo abangena kuma-business abaningi kathesi ngendaba yokuswela izimali, i-support kuma-bank, i-support kuhulumende and everything else. So njalo akula abantu abagogekileyo abaningi abafanisa ukuthatha amaloni kuma-bank na ngendaba yokuthi kabana into leyo abathi i-collateral. So kutho ukuthi kuzahlupha abantu abagogekileyo abaningi kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Khudzai Shaba olwela ilungelo labagogekileyo bekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sihlaziya udaba lwabantu abangafuni ukuthatha kumbe ukwenza. Abanye abangafuni lokho ngabesaba ukuchaywa ngomkabo nxa bengenza. Bakhona njalo abathi babambeke kakhulu ngomsebenzi, ngakho ukuthatha kumbe ukwenda yikuchitha isikhathi. Kube labanye njalo abathi bafuna ukuchaywa ngumoya njengoba bacabanga ukuthi ukushada kufana lokuzibophela emhlane wempisi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, ake sizwe unkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazana exoxa endawonye lomfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso ekhangelane lenhlalakahle kazulu eZimbabwe Institute for Social Transformation. Velo Kips to be with Studio 7.
Inkinga ekhona emnyondweni ukuhlukuluzwa. Njalo thina safundiswa ukuthi uma uhlukuluzwa kawukhali, uyabobotheka. Ngakubona kuyinto engingezela umama, mina ngakubona ukuthi ngeke ngakwanelisa ukuthi umuntu engihlukuluza ngimbonge ukuthi angihlukuluza ngifike lapho engizakuyaceba khona.
Kukhona ke siyabona mfundisi Sibanda khonokho kukhulunywa ngumakhumalo, njalo abanye bathi into zomendo lezi kabazifuni. Ungathini ngena khonapho?
Umtshado kumbe umendo uqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi yikho lapha umuntu ongumntwana okwanisa ukuthi akhuliswe khona. Olunye idubo liba khona yikuthi endibonayo kathesi ukuthi omama abaningi bathi abantwana masinyane begijimela imisebenzi lokunye. Hayibo,
iyengena makhuba.
Emfundisi,
ngisezwa thina kuthiwa kumele kube lokulinganisa kwamathuba, equal opportunities. So ukuhamba kwethu ukuthi siyefunda kwakusokusinika ithuba lathi ukuthi nami ngingena emsebenzini ongaba nami engikhokhela inkampani. Kambe sekuyisono yini ukuthi ngiyefunda sengifundile ngingena umsebenzi ongenza ngikukhokhela wena uyindoda? Kodwa kumele futhi ngenze umsebenzi wami kwamama ukuthi ngizithwale ngibe le muli. Yikala yini khonokho ukuthi mina ngibunje ukuthi ngithwale umntwana ngakhe umuzi, kodwa ngilelungele futhi lokuthi ngiyemsebenzini. Mina ngiyala nomntanami owami umntwana mfundisi ngamngenisa emambuleni amhlophe, ngihlala naye ngingedwa. Ngamhambisa esikolo from grade 1 to 4-6 ngasuka lapho ngamngenisa e-university.
Mfundisi,
hayi kodwa akumelanga sikubalekele khonokho ukuthi okhonokho engikhulumayo ukuthi omama yebo ye siyalinganisa ukuthi belingandabo baba, kodwa asikhangeleni ukuthi vele bona uNkulunkulu wabadalela ukuthi beze yibo abafukumela abantwana ikakhulu mkhaya. Ye umntwana engake wamngenisa ukuthi la yakhimenzile eyedwa, kodwa singakhangela ukuthi kwakuyake kumnandi ukuthi laphane sechada kube lo baba lakho seceleni kwamakhumana. Ngibona kwakuyake kumnandi njalo kube lethisinto. Kodwa-ke hhayi kwenzakala ukuthi ubaba wayengekho umakhumana wakwanisa ukusebenza wakuphuthisa. Balutshwana omama abangakwanisa khonokho ukukwenza.
Lo ongathathanga kumbe ongendanga-ke makhumalo khonapho ngena lapho kunywa khona umfundisi.
Mina ubuza umfundisi ukuthi njengoba i-population yaseZimbabwe 52% ngomama, so ndizakwenda sonke sanelesi ngoba sokule eshodayo. And njalo ukwenda kwakhona kwakulezi nsuku akusafanani lokwayizulu okwakupastor Useni ukuthi uqale uyelaywa ungayenda. Okwakhathesi umntwana yabo ukuvuka bahlangana bahlangane khona nakho sebeseyamabhodi nakho sebeseyachata akula muntu olayiwe. So ungakhangela inamba yamadivosi akuleli lizwe esesabisa ngendaba yokuthi kakusela mnamnankunzi na. And into engikhona esintwini esilokhu esisayibalekela nanamhlanje ludaba lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini.
Lapha sizwe unkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazana ixoxa endawonye lomfundisi Useni Sibanda wenhlanganiso ekhangelane lenhlala kahle kaZulu eZimbabwe Institute for Social Transformation. Bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.
So isikhathi senu balaleli isikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email lange-WhatsApp elisithumele yona.
Siqale ngencwadi evela kuPatson Boso Hlabangana osegokhwe esimthembu othi Gande Nkomo lomamhlanga linjani basakazi phambili ngendaba ezimnandi. Ngicela lingithumezele indaba ngolimi lwesintwini. Ngibingelela iHlabangana yonke.
Olandelayo umlaleli uthi uhulumende weZimbabwe ngabe uyalalela izikhalazo zikaZulu, ngabe kuhlangabezana lohlupho lolu olwedlala wathatha amaplazi okwakulinywa umumbu ngakho konke okuyizilimo wanikeza abantu nje lamanje usalakho ewathatha, kambe ilizwe lingayeka ukuba lendlala na? Kungcono imali le athenga ngayo ukudla emazweni kuyakhelwe abantu amadamu uZulu azilimele. Lo ke nguPhumlani Ndebele.
Lani lilakho ukuzwa eyene imbiko ebalwa emoyeni, thumelani message ye-WhatsApp loba email kustudio7@voanews.com.
Okugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela.
Idale laphezulu le-Constitutional Court lenquma ukuthi udaba olwakhwezwa ngamalunga edale lephalamende asuka kubandla le-MDCT esiyabomba ele-MDC Renewal olokuxotshwa kwabo kuleli dale kufanele luhluzwe ngesiphangephange.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi we-ZCTU uthi uzaqhubekela phambili ngohlelo lokutshengisela phezu ngokonakala komnotho welizwe mhlaka-12 wenyanga ezayo.
Amapholisa athi ukudlwengulwa kwabantwana ludaba olulokhu luhlupha elizweni njalo athi isigaba seMashonaland West yiso esikhokhelayo kuzehlakalo lezi.
Lingakhohlwa-ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Lo sithandekile Mhlanga.